Toku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokulokufuthelana kundwendwe sokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasosha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele ifuyeli yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi ifuyeli.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhashi afuna zisengezelelwe ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphungulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedlulileyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa ke lokhu kwakusumlandi wethu ukuthi imali uyithola ngayo thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Khasukhuwerelo umnumzana Super Manji Wansiva. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimoto abachayeli beshana kabuhlungu sekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasosha kumbe abasakhulayo bebandla lezanu PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphetulo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Wodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalinqabanqoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-intanethi abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngamayusa lamarandi lama-smart card lamakuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuyeli kayisekho. Abantu nje jikelele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele ifuyeli yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi ifuyeli.
Khona kunzima yini ukukuthola khonokho ama-smart card lama-coupon?
Ukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe-advertiser ukuthi ungakuthola. Kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility ama-coupon. Ikhanya njengani nje i-gimmick nje ukuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cashier ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa nama-smart card nje ebesewasebenzisa ifuel ingakahluphi asonto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransferi imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna ifuyeli $100 uswayipe $100 bakuthelele $100 ikhadi lakho lisale lile yinye imali. Xa isiphelele njalo uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi ke i-smart card.
Uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina osomabhizimusi?
Akusasebenzeki ngoba i-business engcono sokuyikho khona ukuthengisa ifuel. Ngoba ungananzelela ukuthi nxa bona sebebhadala ifuel ngama-bond note bayithathe beyithengisa ngama-user kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga ama-user futhi kusiphatheleni esi-3D besicalculator labangani bami sikhangela ukuthi umuntu angabale 1,000 bond angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa. So yibo abasenza ibhizinisi, ibhizinisi yethu sonke thina isimile sokukhangelwe nje khonoko.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukubengezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika. Lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqhatshi owe Apex Council namhlanje eHarare. UGibson Pepe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezela iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ingaqathaniswa nedola emelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andiwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano we-APEC Council oyenze namhla eHarare, ilunga laleli dale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana nomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba e-APEC Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondeleyo-ke kakhulu ku-APEC Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi imali eningi, imali encinyane kakhulu isebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emkholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola lemelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe liyenotho efana negolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba bakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola lemelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwasumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapi, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhalela ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalela imisebenzi labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela ilizwe lizakuma. Lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa.
Kodwa ukuthengisa kwempahla yedola lemelika elizweni sokuletha ukudubeka elizweni ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe iRTGS engasena sisindo loba uhulumende ekwalisa lokho esithi isindo sedola lemelika lesebond ngutshilo bhanqa lokho kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni kuviki yonale uhulumende wasesebenza ukuthi amalanga eholo layonale inyanga asesondeze eduzane okwenza izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lo msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi wamnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Supermandi Wanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokho esathoniswa. Ukusenjalo, umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia bese siya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Davos, eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi World Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokho akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnangagwa alungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Ngakhohlwa uhlelo leStudio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 a.m. lawe shortwave 120.80 laku-15775 kilohertz. Namhlanje ke sixoxa ngomumo wezomnotho welizwe wona osuye nganxele. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwensoli zikahulumende weMelika olwe-FBI luthi alukatholi iholo kogatsha lolu ngenxa yokuvala kwahulumende kufaka ilizwe engozini, ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weleDRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. Owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacansini loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuba basekele leli qembu kusasa lapho elizadibana khona leqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBaba Field. Intathe yezindaba yetheza emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizivumela leOrlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBaba Field emdlalweni wokuqala oyimidlalo yezibaya kumncintiswano lonyaka weCAF Champions League. Ngoba uqala ukuba abafana beFC Platinum bafinyelele ukuyadlala kusigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kwemidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Lokuba kwenelise ngemva kokunqoba iqembu lesnaps laseMadagascar kanye leAS Otoho elaseCongo Brazzaville kusigaba sakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo ugutshelwa enkundleni yeBaba Fields ngoba inkundla yamandaba owuyo ikhaya leqembu leFC Platinum kwathiwa ikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakoBulawayo abasekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu leOrlando Pirates. Ukapteni weqembu leFC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu leFC Platinum ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kule mncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Aba futhi bebezosisapota whether usapotiya ile ndazi oDynamos oCape United futhi sifunga ukusisapota just ukuthi lathi sibe motivated because I think they choose Baba Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi siclose le shabane. Otherwise ama supporters alapha they should rally behind us. Futhi support team eka.
Iqembu leFC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kule mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokuphakamisa isicoco seligi njalo likusibaya sika Group B ndawonye leqembu leEsperance elaseTunisia okuyilo eliphethe isicoco, iOrlando Pirates yaseSouth Africa kanye leHoroya AC eyaseGuinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo kuzibaya ezine yiwaza adlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esama-quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo unguye oyabevuthela impembe nguJean Claude Ishimwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
What a Friday, in a balling for me there when now. We Baba, Gunzima Gnom Saba. We Baba, Nom Seven Supogine. We Baba, Nemalia.
Uhlelo was a Friday, Silom Shabeleli, Osakulayo, Unovuyo, Seagull, Dubi. Ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezokucula owe-Starbright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni ixoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo. Kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho. Namhlanje sihlangene lentombazana esikhathazile njalo zilodumo olukhulu kweleZimbabwe.
Kamalana unomu Siki Altuve, neminya M27 nazalelwa kobulawayo khonapho ntoto zethunqa esibhedlela sempilo. Ngafunda eSenkalambas High after ngivela injury high lase Just Sandy High School.
Abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa uSigeli kusegazini.
Ngathi sokuhlabelela ngaziqalisa ngisesemncane. I remember ngile twin dance sasithanda ukuthi nasebhathi sigeza siforme ingoma esizahlabela e-church emini sihambe siyehlabela. So ilove yaqala kusencane but mina i-confidence yami engathi sesemncane. Uthini wami ngiyoyithanda ukulida mina ngibe ngubani ombhekayo all the time. So ngakhula ngaze ngadevelopa more into it. Ngathi ngo-2014 lapho esaqala khona i-band kwimi le twin lam lo cousin wethu uqeqeshiwe Mtambo. Lapho esaforma khona i-band ethi 2014. Then 2015 ngihamba ku-Stop Right lapho ngiyi-1 lapho engawina khona for i-overall prize ye-Stop Right. Then ngaqhubeka ngisiya phambili.
Kwamazake kube lowesifazana onquba ngumncintiswano kodwa unomvuyo Sigeli wathatha isicoco kalula. Nguye esigwetshiselayo kuwaza was a Friday.
Emveni kokuba sengiwine i-Stop Right ngidlula iZimbabwe yonke and ngingowesifazane okuqala ukuthatha ukuwina i-Stop Right lokhu yaqalisayo. Ngase ngisiya e-studio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathesi ngo-2017 actually. And then lokhu ngiqhubeka phambili kathesi I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and Sweet. So it's all about love, ezothando. Kahle kahle ngikhuluma ngokuthi uthando lobuhlungu lothando lomnandi. So ngiyakhompala konke, kuzabe kule jazz khonapho, kuyabe kule reggae soul khona, kuyabe kule deep house, yonke imhlobo ye-music, afropop, just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu, ama-fans ami wonke, ngoba yimhlobo ye-music engiyithanda.
Niyazi bakhona abafuna ukuxhumana noSigeli abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna kuthola imusic yami ndingangiqandelela kuma-social media platforms, uFacebook unguNovio Sigeli Dube, ufanpage yami Novio-Sigeli, kuTwitter Novio Sigeli 1, Instagram Novio Sigeli, yonke indawo nje Novio Sigeli, YouTube ngikhona Novio Sigeli yasetsha, yasithola ingoma zami SoundCloud yonke indawo. Yebo, ngiyakuthanda, ngiyabonga balaleli.
Nibuye ngimbongeleke njalo unovuyo Sigeli Dube ebusilayo kuhlelo hoza hoza Friday. Ngisithi libe nempelasonto elithukela igama namu ezwe Jesus Banda. Bye bye.
Lokho ngomculo omhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikele Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo Ezra Chisasanda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli beshayana osekubangele ukuthi amasosha abizwe kuzolethwa ukuthula. Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Govamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Xavier Kasukuwere lo mnumzana Superman Wanzira. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.